Bako na njala bati, sasa sisingile sikati sababi lilaba soku valeli saizi shogo na bangane emhlabeni. Nako ye, akula sizathu sokuthi abantu bakhale kakhulu. Kula banye abakhothoza okwenziwa ngumgabe besithi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Kodwa uNkosazana Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu ekunhlanganiso ye hashtag this constitution uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe ngokubhubha kukamgabe lodabengwa.
Singananzelela ekuhambeni kwabo. Ugcina ungazwisisi mangi akhangela ikakhulu babudabengwa. Uthe ehamba esekhokhelela izaphu. Izaphu yona leyo njalo esikade sivele kathe sitakazelela sisithi thina khona yangena ku-unit accord ngo-1987. Kwamphana nje okuyindaba kwakhona kuyakhonfyuza. Sisala nje singasakwazi ukuthi kambe yena usithiye esithi senze njani. Ungananzelela umama uMgabe ulwisane kakhulu le-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Uthe ukudanisayo ukuthi abadala laba kabazange bephumele egcekeni ngendlela ababefisa ukuthi ilizwe lilungiswe ngayo.
Abadala laba bathe sebehamba kuko sibili esingakutsho ikakhulu ukuthi khambe bona basithiyele ndlela bani besithi senze njani njengabakhokheli kade bekhokhelela ezompangazwe ukuthi bathi bona sihambe ndlela bani.
Bakhona bathi lanxa uMgabe lodabengwa basebenza kakhulu ukwenza ukuthi kube lo zibuse eZimbabwe abawugqibanga umsebenzi wabo. Omunye wabalombono lo ngumfundisi Wilson Dutch weBible Ministries.
Reason for fighting, liberating people who were
lokhasini akasezeki isizathu esenza bayakulwa ukukhulula abantu babebenqindezeli. Siyakubona mihla ngemihla ukuthi lokho kungakabi khona ebantwini.
Umfundisi Dutch uthi isimo esibi somnotho lezombangazwe eZimbabwe yikho okufakaza ububi bukahulumende kaMgabe.
There is nothing to think of, nothing to appreciate, except to feel
kukho okuqhwabithekayo ngaphandle kwenhlungu ezikhona. Abantu sebenziwa baba ngabayanga kulalokhu ababeyikho khona ngaleso sikhathi.
I don't see anybody coming to put things in place. We are in a limbo.
Abalwela ilizwe leZimbabwe bathi ukubhubha kwababili laba kuphathe abantu ngendlela ethiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukuliphi uhlangothi. Umnumzana Ithithule Maphosa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu uchasisa ngokungabe kucabangwa ngabantu ngokubhubha kukadabengwa.
Bakhangela ukudabengwa ngumuntu obhubhe esase-active kwezombangazwe njengoba kade ekhokhela ibandla leZaphu njalo kade ephatheka kakhulu endabeni ze-development yelizwe ebambisana nabantu abatshiyatshiyeneyo. Isekthi yakhe yomzila wakhe emhlabeni izwakale kakhulu njalo siyawubona umahluko okungabi khona kwakhe. Singathi nje namafitshane izambuzelisile elizweni akusela umuntu okhuzayo, akusela umuntu okhayisayo.
UNkosikazi Sisasenkosi Mataruse okumanyalo wenhlanganiso zabatsha owe-National Association of Youth Organizations nayo ukhuluma ngokwenzakala kulandela ukubhubha kukaMgabe.
Abamelele inhlanganiso ye-National Association of Youth Organizations bathi bona bakhathazekile ngokunciphiswa kwamalungelo abantu beZimbabwe awokubuthana ukuxoxa kanye nokuhlaziya umumo welizwe. Bathi bona ngemuva kweminyaka engamashumi amathathu lesishiyagalolunye okuzibusa njengelizwe, uZulu wonke ulokhu engenelisi ukukhuluma kanye nokuphatheka kwezombusazwe ekhululekile. Lokhu kubangelwa yimithetho eyafakwa nguhulumende.
Abakubandla leZANU-PF abagoqela uMnumzana Munashe Mututha oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni sakoBulawayo bathi kungalesi sizathu kwakumele asuswe embusweni umuyi uMgabe kudedelwe abanye ebandleni lakhe baqhube umsebenzi ilizwe liye phambili.
Ever since Operation Restore Gaza ka-2017 iZimbabwe isilingise kulelizwe elivulekileyo, sokulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasikubona kudala lokhuyana okwakushitha abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende. Khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besula lapho abasola khona, belungise lapho abafuna ukuthi kulungiswe khona.
Loba ababili laba bezohlala besemlonyeni yabantu elizweni, bakhona njalo abalokhe bebophe umoya besithi umgabe kunengi kakhulu akwenzayo sabusa ilizwe leZimbabwe okwalethela uzulu okubi okwenza abantu bahlupheke kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi kama.